sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izivukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 21 kwengwezi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu uqhubeka esola uhulumende ngokuvota kumanyano United Nations esala kwamukela iziqondiso eziphathelane lokulondolozwa kwamalungelo kaZulu kanye lokuvikela imbhuqazwe efana lowegogurawundi.
Limqoka leli libekwa nguGeorge Charamba ukuthi indaba le ye-resolution le iyabe le hidden agenda.
Ibandla leZaphu lithi unobhala jikelele walo uDr. Strike Mkandla lendodana kamuyi umnumzana Joshua Mqhabuko Nkomo, umnumzana Sibangilizwe Nkomo, labanye bazancintisana kukhetho lokudinga umkhokheli webandla leZaphu ngoNcwabakazi kuwonalo umnyaka.
Ikhona ngiphakathi kuRef ngicele ngabanye ikakhulu abatsha.
Izikliwi zobulembu ama-hackers asebambe uhulumende welemelika ngekhola.
Izikliwi lezi sezihluphile kakhulu and I think sokuludaba i-government layo uhulumende we-America layo seyikhangelisisa kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Zulu uqhubeka esola uhulumende ngokuvota kumanyano United Nations esala kwamukela iziqondiso eziphathelane lokulondolozwa kwamalungelo kaZulu lokwenqabela ukubulawa kwabantu mahlayana ngokwemihlobo amacala ezimpi kanye lokuvikela imbhuqazwe efana lowegugurawundi. IZimbabwe ibe ngenye yamazwe alithumi lanhlanu agoqela ele North Korea, Russia, China, Eritrea, Syria lamanye ale ukwamukela lezi ziqondiso. Isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Charamba uthi uhulumende wale ukuvotela iziqondiso lezi ngoba ekwazi ukuthi amazwe afana lele Melika afuna ukuzisebenzisa ukugenqula abanye ohulumende njengalokho okwenzakala kwele Libya kuze kususwe umuyi umnumzana Muammar Gaddafi embusweni. Kodwa iningi lithi isizathu esimqoka ngesokuthi uhulumende wesaba nje kuphela ukuthi engagcina efakwa icala ngodaba lwegugurawundi kumanyano we-United Nations. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lelunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule yena othi lokho akusiloqiniso.
Limqoka leli libekwa nguGeorge Charamba ukuthi indaba le ye-resolution le iyabe le hidden agenda isikhali abafuna ukuthi basisebenzise laba abacindezeli. Khangela into eyenzakala kubo Libya, ukhangela into eyenzakala kubo Iraq, ubusuhlanganisa ukuthi ungikhangele Iraq wathi sokuqediwe ukuthi sebelokuzile bathi bena babe ngalokuzanga kuhle kwakungabonwa kuhle hey ukuthi akula babefuna ioil ye Iraq le Libya babefuna futhi ioil ye Libya lana amamenemene lana ayefuna ioil ye Libya. So ungakhangela khona phakathi sinqabe ufuna ukugenqula noma ngophukulumende khona okuyiresolution khona okuyabe bayakuyilokuzeni kwakubona bayakusebenzisa begenqula belenjongo zabo ezicathileyo abazisebenzisayo ukuthi bethi laba bantu mana singenele lapha lelungelo loluntu lani lani sokuphambanisekile le hey, wathi no site wathi abantu babulewe banjani njani konke bese bengena ke badinga indlela zokuthi bafinyelele ekufezeni izinto zabo zokuganga abafuna ukuthi bazenze ikakhulu abantu kuhle kakhulu abantu balimuke ngoba bengasetshenziswa yilabo abantu balama agenda zabo angcolileyo ababesilwa. Mina Nkomo ngihlala ngikhuluma ngizithi mina laba bantu ngabagangela ukwenza kwabo ngesikhathi esedlule sombhuqazo wabethuli betezwi besithi bencoma umgabe kakhulu ngezinto zonke ezazenzakala. Kodwa namhlanje ngenxa yokuthi abantu bale interest kakhulu endaweni yokuthi umkhono mubanjwe yibo umhlaba ubanjwe yibo kuphela yikho abakukhangeleyo kuphela.
Vakona abathi uhulumende wesaba ukuthi mhlawumbe ngagcina la engena emanyaleni ngodaba lwegugurawundi ku United Nations.
Hayi cha, akunjalo udaba lokugura undilolu asodaba olufihlwayo udaba luzaziwa olusegcekeni yikho uhulumende weZimbabwe kathi sisita kukhuliswa nengalo yikho kathi sekulungiselelwa kusenzwa imisebenzi eminye abanye abantu babelokuze babelele endaweni ezinye ezithile abantu izihloko zabo sezincetisana lezi inhlanganiso ezibancetisayo ukuthi babekwe lapho abafuna khona bona abanikazi babo asonto ifihlwayo le kathi kodwa ungathi ungakhangela namhlanje kathi bonabo abakhuluma ngakhonoko namhlanje babe ngaphi ngesikhathi sombhuqazwe babe thuleleni bengakhulumi ngesikhathi sombhuqazwe bona ababakhona ngale abayikwa sebekhaya abathi iZimbabwe ngaye esabela khonoko bona abaphela amakhiwa ama-America labo Britain yomele ngaleso sikhathi bakusole kakhulu khonoko kodwa ke ngaleso sikhathi hayi into zonke zaziright kibo ngoba umkhono mawo sezandleni zabo ilendi yayisezandleni zabo kuthe ngemva kokuthi sebephunyukwe ngumhlabathi baqasa ukuzisola ukuthi hayi ngalona sikhangele lokho hayi kwasekwedlule lokhwana kodwa lokhu sokuqondana nabantu beZimbabwe kwe-United Nations lokho into eyadlula imeli emaZimbabwens befaka amakhanda ndawonye bayilungise bavale i-chapter leya babadlule baye phambili ngoba into leyi imeli ilungiswe ukuthi izizukulu lezizukulwane lezizukulwane zincazi ziyikhangela ziyibone ukuthi yalungiswa kuhle ilizwe liqhubekele phambili akulanto emele ingakhangela konke kumele kulungiswe kuhle ngikoda kulungiswa amaZimbabweans aso issue United Nations le yini issue yamaZimbabweans ukuthi amaZimbabweans wakuzwisisa ukuthi kwawonakala
umnumzana believe gawule ngwebandla lezanu PF ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekwobulawayo lokhu sikudaba lunye siphinde saxoxa lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Mqondo obanzi Magonya ngodaba lunye
into ekhona okumele ukuthi sikhumbule ukuthi angiboni ukuthi uhulumende wezano engakwemukela ukuthi asekele isinqumo sonesu ebesivele sithathwa ebesebesithathwa United Nations inkomo ngamzala umuntu ngoba uhulumendelo bayakwazi mhlophe ukuthi uma bengakwemukela khonokho obekufuna United Nations bayazibopha bona ngkwabo ngoba amacala abawenze emathebeleleni makhulu kakhulu njalo kabafisi ukuthi icala labo lokubulala abantu bemathebeleleni ukuthi umhlaba wonke jikelele ubekwazi ukuthi njalo ukwamukele ukuthi eZimbabwe kwaba le-genocide. Yinto abazama ukuyibalekela. Ngakho ke angiboni ukuthi eqinisweni ngabantu abangazibopha bona bona ngokwabo ngoba bayakubona ukuthi ukwemukela isinqumo se-United Nations lesi kutsho ukuthi labo ngabantu osokuzamela ukuthi ke kuhlolisiswe ukuthi into abasenza yona uchuku abasenza lona emathebeleleni kambe kwakutheni njalo sasoneni. Ngibona sengathi indikimba yendaba ikhona apho mfowethu ngoba abantu laba basenzele phansi kakhulu uyazi basibulele ngezikhali ngikhuluma ngembobho bazosibulala mfoka Gandhi biologically uzakhumbula ukuthi kulesikhathi kusanda kungena igcikwane leAIDS abantu uhulumende nalo bebesithi bengakutesta endaweni zemashonaland bengakufica ukuthi ungumuntu olomkhuhlane bebekutransfer uya chief family yakho emashonaland uyabakutransfer ubuye kobulawayo
sike sezwa unobhala obona ngezokuqondiswa kwembiko kuhofisi kahulumende umnumzana George Jaramba esithi yena okubangele ukuthi ilizwe leZimbabwe lingasayini isivumelane lesi ukuthi kukhona okunye uhulumende angavumelani lakho uthini wena ngalokho
kodwa ke into ekhona esobala ukuthi uJaramba usengezimithiyo iqiniso yalazi ukuthi nxa bengasayina bayazibopha bona ngkwabo asikho esinisizathu Gandhi esedlula khonapho ngoba kabafuni ukuthi indaba yegugraund yonale ukuthi iUnited Nations iyemukele njalo irekhodwe phansi kumbali as igenocide yinto abayibalekelayo yonale so ezinisizathu lezi uJaramba ngaba lazo kazibeke obale egcikeni sizazingenela sinye ngasinye sizihluze sibone ukuthi kambe into yakhe lomswane yini but okusobala ukuthi hayi usengezimithiyo nje umhobholo nje lo mfoka Gandhi akukula lutho izizathu izozona izo zokuthi bayesaba into abayenza egugraund ukuthi labo bazazibopha
Umnumzana Mkondobanzi Magonya ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esePilitane. Jalo zempila kahle lubika ukuba kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha luthi ababili laba omunye ngwesigaba se-Midlands, lo isigaba semaswingo. Kubikwa kulabantu abangamachumi amabili lantathu 23 ababanjwe igciwane le-coronavirus ngemva kokuhlolwa kwabantu abedlula inkulungwane ezimbili 2134. Abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 kumanani ayizolo bafika phose inkulungwane ezilitshumi 9740. Ibandla lezaphu lithi unobhala jikelele walo uDr. Strike Mkandla kunye lendodana kamuyi uDokotela Joshua Nkomo ngabanye abakhangelele ukuncintisa kusikhundla sokudinga ozakhokhela ibandla lezaphu emhlanganweni weCongress okhangelelwe uqutshwa ngenyanga kaNcwabakazi kuwonalo umnyaka. UDr. Mkandla oleminyaka engamachumi ayisikhombisa yokuzalwa 70 years ubikwa isithi ibandla leli lidinga ubukhokheli obuqotho, hatshi abantu abazathembisa abangasoze bakufeze. Abanye njalo abancintisa kule sesikhundla esathiwa ngumnumzana Dumiso Dabengwa owabhubha ngomnyaka ka-2019 ngumnumzana Bernard Magugu kanye lomnumzana Mark Mubayiwa. Umnumzana Magugu oleminyaka engamachumi amane lanhlanu okuzalwa 45 utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi ubukhokheli bentsha bungaliqinisa ibandla lezaphu linqobe kukhetho.
Ikhona ngiphakathi kurefu ngicele ngabanye ikakhulu abatsha and some people from other provinces ukuthi khona ngithi check up this post. I'm sure abantu laba bengicela bebebona ukuthi ngisebenze njani, njalo kade bebona maybe i-brighter future when a young leader comes in and took over i-presidential post ever.
Kodwa siyananzelela ukuthi uncintisa la sebekhulile njalo abalwa kumbi yenkululeko, bona ingane abanye bengavuma.
As long as the people have confidence in you, uyabonganelisa ukuthi uthi lead them. Some other countries abatsha you are sort of charter the way forward. Thina sasekhona ikusasa kumele sizilungisele thina. Abakhokheli bayizolo labo bengangathi bengontanga babona ukuthi sokufanele ukuthi bawuthathe umbuso welizwe leZimbabwe from eRhodesian Fra Ian Smith bakwenza kwenzakala. Ikakhulu siphathelane lokuthi abadala akade besikhokhela talking about the politics of politics. Thina kathe sesikhuluma ngepolitics of the economy, talking about technology. Ikho lapho siyakhona.
Ungasitshela nje ngamafitshane izikhundla osowake waba lazo.
Ngisebenza kuma-civic organization groups afana nale-Zimrights, the Catholic Commission for Justice and Peace, CCJP. Ngasebenza ne-1893 Intolerance Restoration Movement. Ngo-2008, so kulungiselelwa i-pullout ezaphu. I was one of the youngest people who were invited by ama-ex-Zipra combatants engangisebenza labo ukuthi ngibe yi-part of the formation. Ngakho-ke sathe sangena kuzaphu ngaleso sikhathi, and I was responsible of organizing the Midlands Province. Phambi kwami engangisebenza labo kwakulelo the late Lovisbada is ex-Zipra, lobathakathi ex-Zipra yibo abadala engasebenza labo to establish ama-structures e-Midlands Province. Ngavotelwa ukuba ne-National People's Council member for Midlands Province kwaze kwafika isikhathi se-last year ngo-2020 lapho ngacelwa ngabadala ukuthi ngingene ku-National Executive ngosecretary wama-elections. Bengukuthi ngithenki which was advising the late president Ubaba Dumiso Tabenga and Izapu at large. Maningi amanye ama-portfolios engiwa-occupyileyo ngincedisa lapha njengaku-information and publicity njengaba ku-subcommittee yakhona.
Lona ibandla lezaphu limi ngaphi liqathaniswa lamanye afana labo ZANU-PF labo MTC? Siyasibona abanye besithi elemthwakazi likhanya likhuthele Republic Party lisenza lokhu lalokhuya.
Yikho sesifuna i-new leadership thade ngoba sikunanzelela ukuthi into yonke lesikhathisayo abadala bethu bayidlalile indima ukuthi siyithathe izaphu sibeke ezingeni eliphezulu. Sokufuna i-new leadership. This is why lethu sesingenile sayiphosa intonga ezizukaneni. Singangena thina siyithathe ku-leadership ensure izaphu it can actually win ama-elections ngoba sinazelela ukuthi izaphu is the oldest party kodwa-ke iyazange ingena embusweni.
Lo-ke ngumnumzana Bernard Magugu, omunye oncintisa kukhetho lokudinga umholi webandla lezaphu, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 esejombe.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ibandla leZANU-PF lithanda ukwazisa uZulu ukuthi kule migila mkhuba ehamba ithembisa abantu amatilakida njengomvuzo wokungena emncintiswaneni befuna nje imali kuphela. Isikhulumeli sebandla leZANU-PF umnumzana Simon Khayamoyo utshele iphephandaba leHerald ukuthi ngamanga aluhlaza joko ukuthi ibandla leZANU-PF lilomncintiswano. Iphephandaba leChronicle libika ukuba uNoah Makula, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, wahlahlela ngehloka umkakhe uNomzamo Mhlanti, wabulala labantwababo abahlanu, ugwetshelwe ukuhlala ejele okwempilo yakhe kathathu. UMakula uleminyaka yokuzalwa engamathumi amathathu lambili 32. Umkakhe yena wayeleminyaka engamathumi amane lambili 42. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Malen kwisitudio 7 ngenjani ngasala phela kwisitudio 7 konke ngilubonelela ngegama lenkosi uJesu. Hayi siyabonga la ngathaba ukungena kwehlelo igama ngikomombongeni ngokusebenza ngise-Hagron but ngiphumekulapho sikukodayo alambe ngimpimbulise ngabalaleli yesitudio 7 lani kasala kwisitudio 7 asizizi indaba zekhazi inzima zinzima kabi asikhathazekile lathi nje singabafana abasakhulayo nokwenzakalayo ekhaya akunzima kunzima 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 sazi ukuthi kuhamba kanjani iyilele esikole lapha lamingadinga ngibesendinga nje umalume wami ekhaya ngumeja mhlamo emntweni ayezala nabantu bakomajola ngiyekulabhosi khona sengamdinga lapho khona ngabe mayabelalele engamthinta kunombolo ezithi +26 7155 2839. Ngiyabonga basakazi nami ngathaba ukungena kuhlelo libe losuku oluhle. UNkulunkulu aligcine alenzele kahle. Ngiyabonga.
Ya sarbonani 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 tute seven. Siyabonga iindaba zenu ezisipha zona ezihle ezinamandla. Ngizokhoke lapha eSouth Africa phawulenyana kancane isimo selizwe lakithi bonke laba aba abahlamukayo besiya kuzana ngiyacabanga ukuthi besaba ukuthi njengoba izana qalile ukubisela ama-youth nokuthi umnankagwa asabiswe ngokuthi ama-ovet aqalise ukubulala abantu so laba bantu bayazi ukuthi izana iyabulala but ngcono ngaleso sikhathi bebebona bekuzana kodwa asiyo ukuthi bahamba ngenhliziyo zabo zonke kodwa babalekele ulaka engibakhona ngezikhathi zokukhampena abantu bebulawa angiboni ukuthi basaba baphenduka ngenqaba ukuthi sibe sithi likhaya izana cha izana sozaba likhaya noma nini sozaba likhaya izana sozaba likhaya izana siyabonga
linjani linjani studio 7 vele tanto lapho khaya hani yelinyilizwa lisikho ezimakho ngela kulamuthi lolo wami bethi mesingahlatshwa ngenjani sazi kumbe sawona sizondelwa ngihlezi sisizwa kuphela izinkulumo kanti wahlala but kuthi vela kulamuthi
linjani ngapho kustudio 7 ngucube ngiseplumtree cela-ke limfakele izindaba lami ngizwe lama-live show ngiyakukhuta these days angila radio so lingafaka khonapha efonini lakho kukuzwa-ke lami ngidlalele i-news ezifana labanye kulezi nsuku ngiyashota sibi
sibonge kwestudio 7 siyanithanda nonke basakazi bethweni esilethela i-news ezimnandi kangaka yazi i-news ezingasiphazamisiyo yazi i-news ezimnandi yazi-ke sisithola sisezimbabwe sise-south africa ya sisithola sisezimbabwe sisemzansi bakithi ya sanibonani nonke omthokazi bonke philani bo kuzalunga ya angazi ukuthi kuzalunga nini kodwa kuzalunga ye so lapha siyacela laphana singabantu bakomuke laphana sa-drilla imigodi engu-3 yakheyiswa yonke imigodi le ya ngo-2018 ya manje sesehluleka abantu bakithi uthekwani futhi kabambeki ichebe-chebe enzima ukuthi uvula amanzi lapha sikwazi ukuthi inkomo zinathe hhayi kuyinkinga bakithi zinkinga sicela isponsa sicela isponsa abasponsa abantu bakithi mhlawumbe singakwazi ukuthi sithenge amasola sithenge amajojo sithenge amapayipi sifake laphana izinto zonke zihambe bakithi sizithole nathi sesisebantwini ya sesishoda kancane sifuna amasola namapayipi namaphampu namajojo ya sibonge hlobo ya siyacela ngomusa ya ukuze sizwela bakithi asisakwazi ngimsebenzi iphelile ebantwaneni asisakwazi ukuncinga abantwana ukuthi bashaya imali izinto zonke sezingale kwezinto zethu sezidura kakhulu okungayenziyo ya uyabekwazi naye bakithi ukuthi asincedise sizocela angithinte ku-079 543 2759 bakithi iyo leyo namba mbonge hloko zami mbonge niphephe khona ngapho emelika bakithi Washington DC ya niphephe mbonge phumlani vundla phansi kwaba umasendi komuke bakithi
ya salibonani kustudio 7 linjani basakazi abahle lonke nje nalibingelela ngomusa langothando nyabo ngumsenzi omkhulu eliwenzayo mina ngizathanda ukuthi ngikhulume ngendaba ye yabantu labo kuthiwa sebebaleka ayemabandleni laphikisayo i-ZANU-PF bebuyela futhi ku-ZANU-PF kutshengisa sobala ukuthi laba bantu ababuyeleli ukuthi bafuna ukuyamela isizwe ku-ZANU-PF kodwa babuyeleli ukuthi bona bayekudla basuthise imuli zabo lezisu zabo okutho ukuthi i-ZANU-PF asilo bandla lokuthi linganceda uZulu kodwa libandla lokuthi lizincede wena ngokwakho uqobo lwakho lezihlobo zakho lezobunzima esihlangana labo sithwele kanzima kangaka umhlaba wonke ungaka ne-ZANU-PF kube lo munye umuntu ngalesi sikhathi othusa buyela ku-ZANU-PF kuthuthi kulokunye akubone kukuhle ekutshengisa ukuthi okumsuthisayo akutshengisi ukusebenzela ilizwe njalo khonokho kuyatshengisa ukunika ibandla leli elibusayo amandla ulokho licindezela abantu lisiya phambili ngoba kulabanye abantu ababuka abanye abantu abenza kube elizwe hhayi ngiyabonga msakazi kodwa asiphatheki kuhle ngoduba esilalo esihlangana nalezi ndawo kubangelwa zinkokheli zethu ezifuna ukuthi zona sibe yizo ezisuthayo kambe kunini shiwa sidubeka elizweni lethu nayi ngiyabonga msakazi
lawo bekungamazwi enu lina abalaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ukwezemelika Umumo wokusilela kwamafutha ezimoto usunganeno kulandela ukumiswa kokusebenza kwempompi zamafutha okwenziwa izikliwi zobulembu ama-hackers. Kubikwa sokulodubo lwama-hackers la angena ebulenjini be-internet benhlanganiso ezijiyeneyo. Bathi nxa bengaphiwanga imali bayadala umonakalo ngemininingwane abayabe beyithole emitshineni yamakhompyutha bethusele ngokuyiveza emphakathini. Ngaphandle kwempompi zenkampani ye-Colonial Pipeline, ama-hackers la abikwa eke angena kumankampani achiyeneyo abalisa amapholisa edolobho le-Washington DC. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Dan Moyo.
I think also kusenzakala manje noma impompi sezivuliwe ukuthi abantu abaningi basuke baphenika baqala ukuhoda esithi hoarding. Sibona abaningi behamba lezigubhu lapho lamatanka besuyegcwalisa, so I think lokho ukreate ishortage. And therefore I think also ama gas station amaningi, singathi ama garage amaningi ebengaselayo amafutha, so ishortage isukele lapho futhi ngoba since impompi sezivuliwe kusazomela ukuthi transportwe from kuma main terminals asiwe emagarajini. Sizwile ukuthi kule shortage futhi ama transporters abayona abalayitsha amafutha la bewasusa kuma depo bewasa emagarajini. I'm sure kodwa siyazi ukuthi futhi njalo i-demand njengoba sesingena isama lapha e-America, i-demand isuka layo ikhuphuke ngoba abantu abaningi yikho lapha abathanda khona ukuthi baye kuma holiday and then kuba le demand enkulu kakhulu for amafutha. But I think within a few weeks bazobe amagaraji azobe sekeshe up eselamafutha enough sisiya kancane isolve.
Lona udaba leziqliwe lezi ezobulembu ama-hackers ubona kuludaba olungagcina lusiba lengozi na?
Iziqliwe lezi sezihluphile kakhulu and I think sokuludaba i-government layo uhulumende we-America layo seyikhangelisisa kakhulu make sure ukuthi amankampani ale cyber security proper ukuthi babophe kuqine ukuthi izikliwi lezi zingatholi indlela zokungena ukuthi zi-hijack-e amakhompyutha abo. Ngingathi indaba ekhangelelwe kakhulu esatshelwayo indaba ye-electrical grid ngoba I think i-electrical grid iyalapha e-States isindala njalo futhi ayikalokhuzwa ama improvements ayenzakalanga. So that's why I think uJoe Biden epusha i-American Jobs Bill yakhe le infrastructure ukwenzela ukuthi into ezifana le electrical grid le water supply njengoba sibonile nje njengale amafutha ehajekulwe yilezi kliwe. Into eziqakatheke kakhulu lezi ukuthi uhulumende yamake sure ukuthi kule protection enkulu eqinileyo ukuvimbela ukuthi izikliwi lezi zingene kuma-network azo. Udaba lwama-nuclear I think ludaba olu-very sensitive ngoba I am sure ukuthi i-security lapho i-very tight ukuthi hhayi i-encryption yakhona akusiyo leyane lula ukuthi izikliwi zingayingena ngoba I think ludaba olu-affecta umhlaba wonke jikelele. So I think into ethathwa very serious ngamazwe wonke and especially lalo le-America. So angezwa ukuthi kungaba le-concern ngalokho kakhulu ngoba I think i-security lapho i-tight kakhulu. Kodwa akwaziwa okuqakathekileyo ukuthi ba-make sure ukuthi i-cyber security yabo iqinile kakhulu ukuthi izikliwi lezi zingenelisi ukuthi zingene kumakhompyutha abo.
Umnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseVirginia. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. UZulu uqhubeka esola uhulumende ngokuvota kumanyano we-United Nations esala ukwamukela iziqondiso eziphathelane lokulondolozwa kwamalungelo kaZulu kanye lokuvikela imbhuqazwe efanalo egugurawundi. Ibandla leZaphu lithi unobhala jikelele walo uDr. Strike Mkandla lendodana kamuyi uDokotela Joshua Nkomo Usibangilizwe Nkomo ngabanye babazancintisa kukhetho lokudinga umongameli webandla lezaphu. Silugqiba ke lapha uhlelo lothu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibeneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo lilontungameli Nkomo. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.